Ukhetho ludlulile kodwa uhambo lokho elukhona bo nge-by-election kuyabe kubona labo nje abalutshwane abayavotela lo abamfunayo especially ababe ngamakhada ama-supporters kandawo kuyavota so ukhetho luhambe kobulawayo luhambe ngokuthula ngakulahlupho esilutholileyo ngaphandle kwakhona okho ukuthi thina abesisibodwa sibe le confusion yaleyo ukuthi abanye bethu bebemezela ukuthi abantu bangayivota kumbe nxa besiyavota abanye bavotela izano PF ngenhliziyo nje ebuhlungu kodwa hayi abantu bakobulawayo bakuyalile lokhu ngakhangela emagwegwe bakuyalile nalwana umuntu esasikhala ngayo ukuthi abantu nguye ababemfuna kukhanyile sibi ukuthi babefuna yena unyati and bekhala abadala ukuthi ngakube kunyati hayi unyati sengenile eparliament njengokufisa kwabantu bemagwegwe la ngapha uCharles uMoyo bebemthanda kakhulu kusukisele ngukansila hayi bambekile eparliament ungananzelela ubaba Ambrose Spindi onguye ademela izakhamizi onguye esayesimkhangelile ungakhangela nje ukuthi hayi bekuyiphansi phezulu bekungutshikile obhanga ukuthi kungayisikho ukuthi bekulesimemezelo ukuthi abantu bangayivota hayi izano besiyayehlula uphinde ukhangele lakho e-Country Park ukuthi hayi bekuliswa sibili kanzima okuthi ngokubona kwami ye besiyazuza i-4 why ngoba elapha emakhokhova lesizinda lapho kulomo Honorable Umodi. Umodi abantu bakobulawayo sebemu-associate lebulawayo. So ukuthi uze umudle nxa ungase general election uyabusebenze nzima. Ngoba uyanceda siyake simbone abantu sebevotela umuntu oncedayo. Hayi thina njenge-CC njengobukhokheli bayo. Hayi kakulansolo esilayo. Ye amakhansila yebo ye. Abantu bazikhethele ngokufuna kwabo and siyakwamukela khonokho abakwenzileyo kuma-councillors. Wose sizahlala phansi nje ngoba into esesivumelene kathesi okwama recall lokho asike sikume lanxa kuyukuthi ikhoti ithe kuhamba njani kodwa kwakhathesi sizake sime okwama recall sike sibonisane ukuthi abantu beZimbabwe bafunani ngoba ungananzelela ukuthi sonke lokho esingaphansi komkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa onguye upresident wethu siyakwazi layo uyakubona okwenzakalayo ekubona njengo-president asikabe lomunye upresident ngabantu bebekwazi ukuthi ubaba uChabangu Secretary General interim bebezayavota bekwazi ukuthi bavotela iparty yabo i-CCC hayi kasikabi lensolo ngokukhona siyakwamukela okwenzakeleyo siyababonga abantu bakobulawayo khona sizababonga sibasondelele duze sithi siyabonga bulawayo omuhle
akutshengisi na ukuthi abantu kabamfuni umnumzana Sengezo Chabanga
asingeke sithi abafuni uChabanga lapha ade kuvotelwa baba iparty i-CC bekungavotela uChabanga angazi ukuthi waye abantu babehlala bekhuluma ngoChabanga ukuthi uChabanga lokhu uChabanga ngu-secretary general interim secretary general kayisiyo party uChabanga abantu bebevotela iparty yikho-ke iparty yethu iye itholile khonokho ekutholileyo njengoba sithi ukuthi hayi itholile khonokho ekutholileyo anti bekule zano le-CC bekungela Chabanga le zano lapha so akudliwa nguChabanga kumbe kuwine uChabanga kuwine iparty lapho esinqotshwe khona kunqotshwe iparty.